atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlaka 9 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimba izihlobo labangane baka Itai Dzamara emkhosini wokunanza ilanga athunjwa ngalo kuminyaka emine edluleyo.
Ukuphamba nepadu msafunduka nezimwe zinobuda amanye zipepa. We are going to our congress takabatana hapana. Atidi munhanorowa munhu, atidi munhanotuka munhu, handei takanyarara vhoti yako munhu.
Isigaba seManicaland kubandla leMDC sithi sisekela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhethwe ukukhokhela leli bandla emhlanganweni weCongress. Umongameli Emerson Mnangagwa utshela abantu kade bebuthene emathuneni eHeroes Acre lamhlanje ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa avimbe ukuqutshwa komkhosi okumele wenziwe ngabemuli labangane baka Itai Dzamara oyenelise iminyaka emine engaziwa ukuthi ungaphi njalo lokuthi usaphila na. O Itai Dzamara 4th commemorations obumele wenzelwe lamuhla endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDzamara owayekhokhela inhlanganiso yaziwa ngelokuthi Occupy Africa Unity Square wanyamalala mhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015 lapho athathwa khona ngabacatshangelwa ukuba ngabasebenza elisitha kuhlangothi lwabakubutho lapho egela inwele elokitshini leGlenview. UDzamara wayekhokhela umkhankaso owawukhankasela ukususwa kukalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF ngaleso sikhathi esithi ngoba base behlulekile ukubusa leli lizwe. Akusabanga njalo ngoba abangane bakaItai Dzamara abasebenza laye ngaphansi kwenhlanganiso ye-OAUS kanye labemuli bengasalitholiswa ngalelo thuba ngoba kugcwele amapholisa ebenyakazela e-Africa Unity Square esalisa abantu ukuhlala loba ukuquma kuleyo ndawo kungekho sizathu abekade besinikeza. Kesizwe omunye wabasebenzisana lo-Itai Dzamara ngaphansi kwe-OAUS umnumzana Charles Nyoni elandisa ngokubenze behluleka ukuqhuba umkhosi walamhla.
Silungise amamaski alungiswe yingumfanekiso wobuso bakhe ukuthi siwugqoke nathi sibe sesithi nathi singaboyitayi ngoba kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi kuleli zwe lalapha laseZimbabwe umuntu kakhosefu ngoba mina nawe sonke singaboyitayi uyakhona ukuthunjwa njengasiphi isikhathi ongakhanyelelanga. So sesifika kulapha nje ngasephaki safica singena sasesibona kubuya amapolisa e-right ngokuningi wawo bexotsha abantu ngasephaki besithi namhla ephaki akuvunyelwa ukuthi kube nabantu. So kusukisela ekuseni from 9 ekuseni up until lakathesi balokhu bexotsha abantu ephaki besithi abafuni bantu.
Atshone zulazula phakathi kwale ndawo amapolisa abekade ehlomile ngenduku esalela yiloba ngubani uqhumakiyo. Unyoni akuchaze njengokwephula ilungelo loluntu.
Abanye abantu abajayele ukungena ngaphakathi kwasephaki besicrosela nje kade bephungutshaywa njalo bephungexotshwa nje besethusilwa bengakwazi ukuthi kwenzakalayo. Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende kazimiselanga nje ukuthi aye phambili ngendaba eyokulungisa udaba luka-Itai njalo ukuthi bedingakale kutholakale ukuthi kuyinto okwenzakalayo. Lokho kokuqamba amanga esithi yena uzimisele ukuthi iZimbabwe i-open for business inkulumo nje uphela ayitshoyo, kodwa nxa sesiya kuground kuyabe sekukhanya ukuthi yena ukhuluma esiya esandleni sasenxele kodwa angaphasi isandle sokudla esenza okunye okuthiyeni lalokho nje. Yinto eyenzakaleyo ngelanga leli la-9 March sikhumbula u-Itai Dzamara.
Batshone belindile abangane baka-Itai kunye lezihlobo ukuthi ngxenye bengalitholiswa ithuba lokuba benze lokho kade befuna ukwenza ukukhumbula omunye wabo kodwa kwehlula njengoba amapolisa lawo abelokho ekhona ilanga lonke. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Elias Mudzuri bahozwe ngabasekeli bebandla leli lamhlanje emhlanganweni werali owenzelwe edolobheni leMtare. Kodwa yena uchamisa ukhuze abasekeli bakhe esithi bengaxokozeli kodwa baphe bonke abafuna ukuncintisa ithuba. Ke sizwe amazwi kachamisa.
Todaru nyararo, todarudo. Mwari awasumudzivanhu pasina rudo. Itakasiyana nezanu kuti nechabopoto isu siriro nyara. Zanu ndeyedhakawa ike nochiprenga nechipenga vari kunetsana. Our party cannot afford to be disunited. Toda kubatana zvakanaka, haiwa musavhunduka. Vamwe vachiti kune vanogona kuzoti pati inobuda Congress yeita week. Haa, vese vanozviziva. Kuti pati ndeyenyu isu takangobata chete maridzebhora ndimi handizve.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC ekhuluma emhlanganweni werali kade usedolobheni leMtare. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhlanje utshele abantu kade bebuthene emathuneni e-Heroes Acre ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni kaBrigadier General Emilio Mnemo obhubhe kuyona le iviki waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Umnangagwa uthe ilizwe lise ndleleni yokuphumelela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnangagwa.
My God, my Lord, with all people who are in the region, and may our change be part of the world. Let us cherish the values he has found and the work we work for. Let us remain vigilant and alert, continuously uphold our peace and respect national interests in whatever we do. We want calm and stability so that our nation can gain on our national economic rebuilding, recovery and growth for the benefits of our people. I'm aware that the remaining expectation, the American government has new sanctions against us. We call for the judicial removal of the illegal, spiteful, and completely unjustified sanctions on our country, which continue to violate the basic human rights of our people.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Nesikhathi abesifazane emhlabeni jikelele bethakazelela usuku lwe-International Women's Day, abesifazane beZimbabwe bathi indlela okusaqhutshwa ngayo ezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe ziqhubeka zisenza kube nzima ukuthi abesifazane bathole amathuba afana lawa abesilisa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uthando lwemvelo lolweqiniso ngolukamama, ukubekezela okuqotho okutholakala kumama, isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala kwabomama. Omama ngamaqhawekazi angempela, impilo yomuntu iqala iyephelela kumama. Uma ngingakukhuluma ngalokho ngiyakube ngisenga lezimithiyo. Sihamba sikunyayela nje kungenxa yabomama, siyazigqaja ngani bomama, siyaziqhenya ngani bomama, siyalibonga bomama bethu, bomama bethu siyabonga.
Leimbongi ya Zimbabwe Obedi Dube ehaya nokuhalalisela omama ngelanga labo leli elinanzwa emhlabeni jikelele. Lilanga njalo linanzwa ngomama beZimbabwe abasendaweni ezijeneyo. Iningi labeZimbabwe lithi bayathokoza ngesihloko salonyaka esithi Balance for Better ngoba sikhuthaza ukulingana kwamathuba okuyinto engekho itshola kancane kwezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Smathutu uthi bakhathazeke kakhulu njengabomama ukuthi ma ukhangelwa iningi labakhokhela ingatsha zikahulumende zokuthuthukisa ezomnotho ngobaba. Kati-ke uthi labakhokhela amabhizimusi amakhulu iningi labo ngabesilisa okudala imibuzo yokuthi kambe kungabe omama kabenelisi ukwenza lokho na.
Sibukelwa phansi ngabesilisa siphinde sibukelane phansi sodwa. Umuntu nxa engaba elomsebenzi ake sithi ufuna ukubazelwa ulutho kusuka kube lula ukuthi akhethe ikhampani ebazayo ekhokhelwa ngowesilisa ngenxa yokuthi umsebenzi wokubaza wenziwa ngumuntu wesilisa. Whatever okungenziwa ngabantu besilisa kwezamabhizinisi labesifazana bayakwazi ukukwenza lokho futhi mhlawumbe kangcono kulabantu besilisa.
Le yinto egcizelelwa ngomunye weZimbabwe njalo umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalobi bakithi unkosazana Nesimbundla. Umamvundla uthi indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho yileya eyakudala eyokuthi obaba yibo abasebenza ngamahloka lemikhonto omama kuthiwe babaphekela emkulwini.
Umuntu ongumama I believe lamandla kakhulu waphiwa inhliziyo ende inhliziyo yokubekezela.
Abaningi basola amabandla ezombusazwe eZimbabwe besithi ungakhangela kwamakhulu izihlalo eziphezulu zonke ziphedwe ngabesilisa. Bakhala njalo ngokuthi akekho kulezinkokheli olesibindi sokuqala umkhankaso wokuthi eZimbabwe kube kuzanywe umongameli wesifazane njengoba sekusobala ukuthi abesilisa sebehlulekile. Umlobi weZimbabwe unkosazana Olivia Makhwaya Sibanda uthi kufanele ilizwe lonke lisukume lilusane lomkhuba okuncindezelwa kwabomama.
Kasingeniswe kuzinhlelo zonke ngitsho lokubeni ngabomongameli belizwe.
Abanye bathi esikhathini esinenge xa besifazane bedinga ukuthuthukisa kudingeka baze babelane ucansi lowesilisa ukuze bafinyelele ezikhundleni eziphezulu. Le yinto embongo Obedi Dube ayiphikisayo esithi omama kufanele baphathwe njengamaqanda. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Omama balezibindi, omama bazimisele, omama zimbokodo, omama ngamasotsha, omama ngamaqhawuqobolwayo. Ngilamandla bengizakuthi lonke omama lingavaliye ngcwatshe Heroes Acre. Angiliboni iqhawe emhlabeni eledlula umama mina. Nkosi babuyise omama bethu abakhona labo mama bakusasa. Ubaphi ukuhlakanipha okwedlula obobaba. Ubapha amandla okuzivela baphephe ekudlengulweni lasekuhlukunyezweni. Banikeze isithunzi bahlonitshwe njengabo bonke abantu emhlabeni. Ubanikeze imfuno zabo zonke abazicela kuwe Nkosi. Abathengisa imizimba besondla abantwana ungababeka icala Nkosi. Qalekisa obaba ababanika abantwana bababalekele. Omama bakhupha izisu belahle ngobaba bathethelele Nkosi. Amacala abo wagaxe phezu kwaba bakhulelisayo bababalekela. Nkosi qalekisa abahlukumeza labadlengula omama. Nkosi qalekisa abantwana abalahlonitshwe.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Lokhu sikudaba lwabesifazane. Omama bemaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi avule inkamba zamapholisa ezigabeni ukuze kube lula ukuthi babike emapholiseni lapho bethe bahlukuluzwa. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala eMthabezi. Lokho kuvele izolo lapho mama bebuthene benanza ilanga elibaqakathekisayo ele International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngethi one stop ukuthi 15 days usuka lapho umama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisi ukuthi ubatshengisile ilihlo lakho. Hambe le ndlela iyakhanya uhambe amethetshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini, sela nje khona eduze lathi kube lo mthetho, kube nengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ndimele kumbe ndinyaziwe kumbe kuhambe njani, ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ngindeni la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama sinje ngazithwala sengifikisikathi obanambelethi engxenye engingabelethi kuhle sofanele ngihanjiswe egwanda uthi izimoto zize zibuye khonapha kuba nzima. Khanye nemgwaqweni njalo imigwaqo thishili lamagodi lani lani lakho konke sesoke uhulumende akasizweli xa usehlula ukuthi asifakele itarasfa asigredele nje kube kucaca ngoba iy'nkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane utsho unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amanzi anathayo bawathela. Ngiyafika ngizebelethe. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi noma kulamanzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe uthi wonke umuntu ulelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kanti thina njengoba sisemareserve kanti asibantu na, kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isikhathi sewumbiko obususabalele ebulenjini lwe-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehlizwe ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo wale komiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka ade bekhuluma ngayo ngekuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela xa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili. Kodwa iningi emaphandleni bezeliphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi ude ukuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years. Ulawaphi amatheba aqinileyo? Ulawaphi amathambo aqinileyo? Siyaxolisa uhulumende emhlabeni. Umhlaba ungafi, umhlaba ungabhubhi, ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazahlela ezibhedlela bebelethi, kodwa siyancenga, siyaxolisa thina njengesizwe sethu, thina abantu siyesaba, siyamangala ukuthi kulo mntwana ole-12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lo nkosikazi Thandiwe Sibanda bathi lokho ke kuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kulokuthi uchabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe, mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS, ngoba nalo mntwana uzakhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu, athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni. Ayisoze by the year 2020 akula ezenzebesiyisee izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Women Development Association of Zimbabwe kanye nabogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7 ngise-Wilonke Stezi, ngu-Albert Mube. Siyabonga Albert Ncube. Lingali tshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa
lentatheli izindaba umnumzana Kholwane Nyathi. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga Mr.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona ungani lokhu okwenzwe libandla lezana PF ukuthi iqatshe inkampani yakwele Melika ukuthi izame ukulungisisa isimo sayo lokho kuthiwa iPR ngesilungu. Ubonani kuyasebenza yini?
Kanti siqalise ngokuthi le nguhulumende isizani PF esinqumo sokuthi isebenze le company le America ulungisa i-image yayo ngaphandle kwelizwe. Nanga ukubona kwami lokhu akusoze kusebenze ngoba siyazi ukuthi amazwe njengabo-America balabameli kule eZimbabwe lapha bayazi ukuthi into ezenzakalayo lapha into siyazi ukuthi into ebangaphakathi kwe-America leZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabantu lokubulawa kwabantu ikakhulu ngamasosha lento esingathi into zama-human rights into ze-corruption. Ungazi khathesi sokutshintshile indlela abantu abakhulumisana ngayo sokule social media sokule imedia njalo iyakwazi ukucungulula into ngendlela yokuthi uhamba njani. Bekaze ukuthi bethi bezama ukuthi besondele duzane lohulumende kaTrump kodwa lokhu bekhubeka besezizinto ngendlela ongamiswanga isimiso selizwe esingathi i-constitution akusoze kusebenze kudlalisa imali nje.
Kodwa ngokubona kwakho ibikhona yini inkampani elizweni eZimbabwe lapho abakade bengayiqatsha iyenze umsebenzi ofanayo na bezayibhadala imali engani iphansi?
Maningi kakhulu abantu lapha eZimbabwe abayezela le msebenzi ezwa yikampani elimelikana le eqatshwe nabantu behulumente. Imali leyo efakwayo kakhulu singafiki ekukhayeleni ukuthi bakhona yini abangawenza lowo msebenzi lapha ngoba into udlalisa imali nje ngoba bona ngokwabo bengenza ukuthi iZimbabwe ikhanye njengamazwe alandela imithetho ngokwezi into ofanele bezenze kona njengohulumende njengokuhlonipha imithetho lokuhlonipha abantu nje ngokungaviolate ama-human rights. Vela awula need ukuthi betshone beqhatsha abantu ukuthi besiyabakhulumela labo president bamanye amazwe ukuthi bebamukele njengohulumende ogcweleyo.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amazwe ayake eqatshe amankampani afana layo naleyi eqatshiweyo kubasebenzele. Ubona ungani iZimbabwe kuyini okungehlula?
Siyabona ukuthi amazwe nalawo ikakhulu lawa asetshenzelwa yikampani naleyi namazwe angani singathi alobunzima ekuhlonipheni imithetho yabo le into singathi into ze-governance. Sikhuluma ngabo Nigeria, sikhuluma ngabo Mali, sikhuluma ngamazwe angani singaze ayosifisa ukuba njengawona lawa namazwe. Yebo kuyabasebenzela kodwa imali edlaliswayo ukwenza lowo msebenzi ningi kakhulu. Imali engancedisa abantu yazi khathesi iZimbabwe ikhalanele elidlala ikhangelane lokuswelakala kwezinto ezokuphila eze-health. Imali engasetshenziswa entweni ezinjalo. Yebo kuyabasebenzela but kodwa sikhangele ukuthi kusebenzela abantu abanjani. Yebo balayo bona laba amazwe bona laba abaqhatsha amakhampani anjalo balayo nale imali yokusebenzisa into ezinjalo. Kodwa thina okwakathi sasila mali khayelane lothi ule ndlala enkulu kakhulu uhulumende kade sibecela imali engaye 253 million yokuthi abantu bethole ukudla bethule nehlala kahle.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnumzana Gaden bonga labalaleli.
Hayi lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi intatheli izindaba ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa abesifazana. Sikhumbula ukuthi izolo bekulilanga lokunanza amalungelo abomama ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edale lephalamende. Uqala ngokusichasisela ngabesifazana kwezombusazwe.
Ezombusazwe mbona ngani sesiyazama njengabomama. Ungaze ukhangele ukuthi uZANU-PF sike saba lo mama ongu-vice president, uMjuru. Nomanje sowaphuma saba lo mama opha ongu-national chairman. Kwamanye amaphathi uzathola ukuthi silokhuphe laye ongu-president kati owaba ngu-vice prime minister, owaba ngu-vice president, kathesi ungu-president wephathi yakhe. Wonke khonoko kutshengisela omama balezibindi, omama abazimiseleyo. Thina kwethu iphathi iZANU-PF lo mama opha Mchinguri, silama ministers kathesi e-cabinet, mina ngomunye wabo. Ungakhangela i-judiciary uzathola ukuthi kule 50-50 khona ngale ku-judiciary. And omama abaningi kathesi balamabhizinisi abo bayazenzela amabhizinisi abo bayaphumelelisa i-economy. Ubusuthola ukuthi la kuma-parastatals, kulamanye ama-parastatals ale 50-50 omama labo babo. So kumele ukuthi konke okuhlelukana sikuthathe sikufake ugceke sikufake evandla ukuthi abantu bakubone. Bese sisithi-ke kodwa okusilelayo nanku. Okunye okusilelayo esikubonayo ukuthi intuthuko yezizwe zonke le yesizwe ikakhulu ku-infrastructure sokumele ukuthi ibuye ezabelweni, omama babe lamanzi eduze, babe lamagetsi, imigwaqo kube khona, izimota zibe khona, kulinywe, kuthelezelwa. Konke lokho ngokunye okusasalelayo. Kodwa okuhle osokwenzakele asikuncomeni sikubuke, singaphongube sihlala sikhuluma ngokungekhoyo kodwa.
Omama basemaphandleni-ke labo lingathi impilo zabo sezingcono yini?
Kwezinye indawo sezingcono kakhulu, kodwa kwezinye indawo lokho eziphansi. Kweyami constituency ngathi mina sengilama-councillors abangomama, njalo khonokho kuyatshengisela ukuthi they are now decision makers. Kwezinye indawo omama balamabhizinisi abo, lakhonapha balawo amabhizinisi abo mama asebewaqalisile, balama-projects athize abawenza ndawonye. I think country wide omama abasenzi lokhana kwamaklabhu aphelele emoyeni, sebesethi bangababuthana ndawonye bathayelana izimali benze imisebenzi ekhanyayo. Khonapha emakhaya enkayi bakhona sebe lembuzi zabo, lenkukhu zabo, lezingadi. Abanye khathesi sikhuluma sokuyakhiwa i-training center eGwelutshena. U-chair wakhona e-center naloyo umama ukhansela ka-Ward 7, nguye oganayiza abantu, nguye obayalisho ukuthi kuyakhiwa. Sinenkalakatha ye-wall khathesi okumele ukuthi iphele, ifake amagetsi, omama bazofundela ukuthunga khonapho. Konke lokho kwenziwa ngokhokeli babomama.
Leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edale lephalamende. Sixoxelaye ekhona le enkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapholisa avimba izihlobo labangane zika-Itai Dzamara. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.